ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mabili kuNkwenkwezi 2019 ngothungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu sokuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare, ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedizela abantu.
Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla, kwalimala abantu abambalwa.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyeneleyo. Ngokuthi nje ukuyenza i-climate akumelanga njengelizwe siloke silokhu esikhangelele ukuthi sisathola amagetsi emanzini esiwathola kukaribu.
Uzulu usola ukusilela kwamagetsi elizweni njalo uthi uhulumende kuthathe amanyathelo okulungisisa lumumo. Abantu baxwayisa ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa kwabantu imililo ebaswayo ukuze bakhudumale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela esitaladeni lamapholisa eHarare namuhla, kwalimala abantu abambalwa njalo kwabulawa amafasitela ekhemisi yako QV etholakala esitaladeni sikaNkwame Nkrumah lo Angwa Street. Abathengisela esitaladeni bebejikijela amapholisa ngamatshe, kuthi amapholisa wona ebehlasela ngezamboko lentuthu ehitshayo itiye gas. Elinye ipholisa libikwa lihwatshe uvolovolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba amapholisa ezame ukuhlenga omunye osomabhizimusi obikwa ebethunjwe ngabanye babathengisela esitaladeni laba. Kodwa abathengisela esitaladeni bayakulandula lokho besithi amapholisa yiwo abahlasele ngaphandle kwesizathu. Sixhume olwela amalungelo oluntu eHarare umnumzana Charles Inyoni, yena othi ukuhlaselwa kwabathengisela esitaladeni ngamapholisa sokuyinsakavukela.
Lokhu sokuyinjwayelo eyenzakala nsuku zonke lapha esigodleni eHarare, ngoba sibona amapholisa ebuya ephethe izibhamu njalo namatiyegasi begijimisana namavenda bejika amatiyegasi njalo bedubula abantu. Iviki edlulileyo kwadubulwa abantu balimala, namuhlanje kubhihlize impahla kwalimala njalo abantu. Vele sekuyinto abajayileyo ukuyenza nsuku zonke eyokuthi bagijimisana namavenda. Lapho amavenda nje ngabantu nje abadingayo ukuthi baphilise imuli zabo nezithi ngisela nje lengaxabananga lomuntu, kodwa ke sibona amapholisa nje ekhanya ekuthunywa nje ukuthi abuye kuzokisa uzo.
Inkinga ingaphi kahle kahle, kuyabe kubangwani?
Inkinga ibuye uhulumende, ukuthi uhulumende kakwazi into ayenzayo, ngoba uhulumende wathi kulento okuthiwa i-indigenization lapho athi khona ngokuba abantu babe ngamavenda useyenza i-indigenization. Kathesi abantu sebe ngamavenda uyajika njalo ukuthi futhi hayi kasafuni ukuthi abantu babe ngamavenda, uthi sefuna abantu basuke lapha edorobheni bayiphikisela ngaphandle kwedorobho. Khona lokho kuyinto nje ehluphayo, ngoba lapho kumele bayiphikisela khona akulungiswanga lutho, akulamathoyilethi, akulamanzi, akulani, njalo kukhatshana kuthenga lalapha ama customer abo khona ngoba nxa ungumuntu osebenzayo edropheni osuchayisile ntambama ufuna ukuthenga amatamatisi endlini into ehluphayo ukuthi itholakale usigadana lemchova usiya phandle lebe edropheni ngaphandle kwedrobhu usijadina amatamatisi usugada futhi yetrawl ubusuzogada usiya endlini so bona amavenda basendaweni lapho abathola khona ukuthi ama-customer abo lapha akhona njalo khona ngokwakho ukuthi bebegijimisa emgwaqweni kodwa bona njengabantu ababhadalayo ku-council yinto nje ehluphayo ukuthi kathi sobabhadalelani ku-council nxa lisele bachotshwa emgwaqweni ngoba ukubhadala ku-council kutho ukuthi liyarecognisa ukuthi basemthethweni njalo liyabapha ama-license okuthi bayebegijimisela emgwaqweni into okumele liyenze ukuthi libalingiselele amathoyilethi njalo libaphe namanzi okuthi basebenzise kodwa uhulumende lokho nje kakwenzi
Umnumzana Charles Inyoni ulwela amalungelo oluntu sixoxela eHarare. Ukucitshwa kwamagetsi nsuku zonke inkampani yeZesa sokucunule abantu abaningi abathi uhulumende kumele aphange alungisise lolu dubo. IZESA ithi ukwehla kwamandla kwamanzi edamu leKaripa lapho kulesitishi esiphehlwa khona ugetsi kanye lokusilela kwedola leMelika elokuthenga lawo magetsi kwamanye amazwe ngokunye okubangela ukusilela kwamagetsi elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lingazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisebunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphehlwa eKaribha ukuze anele ilizwe kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idwala eMelika liqhubeka liselakala elizweni okuveza ukuba kuza-ke kudonsa isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leKaribha esithi lokhu kuzakwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the major reason primarily why we are experiencing bloodshed because the water level required for
generation. Isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leKaribha selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abasithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane.
Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi eleZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elishisa ngokwaneleyo ukuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye indlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-windmills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe silokhu sikhangelela ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwathola kuKaribha.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seKaribha kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukaletha intuthuko ngoba uhulumende walayethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Umnumzana Khumbula Siziba oyingcwethi kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagetsi ezifana neBulawayo leHarare Power Station kodwa kusele lenkohlakalo emahhofisini aphezulu kahulumende yibo okubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Isimo esikiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare Power Station leBulawayo Power Station sezizidala. Kwakumele anelise ukuthi zakhiwe kutsha kwenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emasekithani osokubangela ukuthi izisebenzi zitshone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe, umnumzana Wellington Takavarasha, uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ama-miners asedubeke kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona, abagayisi abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa ungela amagetsi basebenzisa idizili. Idizili yana liyabe seli-expensive kakhulu ukuthi ama-charges anikwa ama-small scale miners ayabe sengezeleke.
Eminyakeni edlule izesa ibithenga amandla kagetsi emazweni angabomakhelwane efana ne-South Africa ne-Mozambique. Kodwa ulandela ukuhluleka ukubhadala izikwede zayo, lawo mazwe asefuna imbadalo yokuqala andubana aphe leyo nkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Kwatsela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamashumi ayisishiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydroelectrica Dikabarubasa yase-Mozambique. Kodwa umnumzana Thembelihle Sihwa uthi osokubangelezisa ukuthi ehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Mina singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yezisa balutshwane. Ezinye izikweleti zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweleti aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Kodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola leMelika or interbank foreign exchange market, amankampani afana lezesa akhangelwe ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Leli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Amazwi kamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa awukuthi sokumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo zombuso okwesikhatshana kulungiselelwa ukhetho olutsha asechodozwe ngabanye kubandla leZANU-PF abathi uChamisa uyaziphuphela. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eChirezi izolo, umnumzana Chamisa uthe ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile. Ngokunjalo uthe kumele kubunje uhulumende ozavusa okwesikhatshana we-Transitional Authority ezame ukuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo andubana kwenziwe ukhetho olutsha. UChamisa wengeze wathi uMnangagwa kumele akhulumisane laye ngoba kunguye yena Chamisa olesisombululo kunkinga zonke ezikhona. Ebuzwa ukuthi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngubani, umnumzana Chamisa uthe kumele zikhokhelwe ngumuntu ohloniphekayo ofana lwake waba ngumongameli wele South Africa, umnumzana Kgalema Motlanthe. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi asikho isidingo sokubumba uhulumende omutsha ngoba uhulumende okhona enguhulumende owakhethwa ngabantu njalo esenza umsebenzi wakhe kakuhle.
singakhohlwa ukuthi umthuli ijaka lakho umthuli ingcitshi engumthuli isikhuthwa mfundo singumthuli sithe sona austerity for prosperity asibopheni amabhanti izinto zizaba nzima wakujolo kumthuli kodwa phambili ngale sizayehla sesehla umehlo ohamba and sokufika khona pana ebangeni belani mani ubone ngamele ngifuna ukuzitela futhi ukuthi lindela nje kwezisukanyana ezinjani kulo mntu oyetengisayo umthuli thena uzangeniswa imali ekanye 500 million lapha ilungisise izinto ezinye sezikhona uhambe kuhambe ama-supporters la kade vele sebenza nalaba abantu aza kuma eceleni abukele isitimela sihamba kahela asilindeli sibone izinto zibezinzima kodwa into zizalunga ngithi abantu bengalaleli ukukhohliswa ngabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye abantu abakhohlisa abantu labo tshamisa bazama ukuthi bakhohlise abantu ngendlela aba-disparate ngayo nangendlela futhi utshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu beyibenze bengalayo ayisikho lokho kanti yibo abaphethe amakhiye okulungisa ekonomi bathi wabani kanti abantu abakhethile kuthi into yonke engalatshamisa phakathi angeke ihambe yikho abakhulu engavuke efile kusasa kutho ukuthi yonke into izabuma akula nto enjalo izinto zonke ziyahamba yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu ihulumende loku akayihluleki asinikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade vele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba njeliyo
isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathole nzima abantu bayakhala ngokusilela kwemali ukudula kwezinto intengo yiqansa iqonga mahlayana akuphileke elizweni batho njalo abantu
mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi umnangagwa uyayazi into ayenzayo umnangagwa uyayazi into ayenza njalo lento ayidlongileyo uyayazi ukuthi njalo umnangagwa kafuna ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolo lwababilo kodwa udubo lolu lwadalwaka izolo lokhu okwakathesi kumnangagwa kathesi amajaha anjengabomthuli esithi hhayi madoda into lizakoma kodwa kuphinde kulunge umuntu ophilisana nakhuloko okukhulunywa ngomthuli ngumuntu vele onganjonganga ukuthi kulungisa ngumuntu odonga ukudila
umnumzana Belief Kaule ngoibandla elibusayo eleZanu PF sixhume njalo isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi ngubani kahle kahle omele abe khona kuhulumende lo abakhuluma ngaye
ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi iy'nkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi sibone ngani inkulumo kapresident uChamisa leyi imelane lokuthi ngembana kokuthi atsho njalo usevele owatsho wathi kule ndaba ezinhlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwenzela ukuthi lezi liqhube phambili uhulumende lowo sebe nguhulumende okhangelela ukuthi olungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha
yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo
ezinhlanu lezi zithi upresident Chamisa ukuthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetyenzwe sibe ngendlela eqondileyo njalo kukhangelwa indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenziwa ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesekelo sombuso welizwe esika-2013 bezokhangela njani ukuthi okuhluphayo kwi-economy kuphi ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele
kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende
okuqakathekileyo kupresident Chamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kapresident Chamisa kumbe labantu khonokho ngibona ngani kungaba into ezenzakala kubona ngani akula ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe esingaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto obufana bukapresident uNelson Chamisa
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC
Ukukhankasela usekelo kukhetho lwakwele Malawi oluza kwenziwa kusasa kugqitshwe namuhla. Ukhetho lolu ngolokudinga amakhansili, umongameli kanye lamalunga edalela ephalamende. Abancintisayo njalo kulolu khetho ngumongameli Peter Mutharika. Lo mnumzana Saulo Sichilima yena okhala ngokuthi kulakho ukuba lokuqilibezela okukhulu. Abe Malawi Electoral Commission babike izolo ukuba isikhathi sokukhankasa sesiphelile. Unobhala jikelele webandla likaChilima ele United Transformation Movement uNkosazana Patricia Kaliati uthi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho laloba nje iningi labancintisayo balelo bandla bebehlukuluzwa. Live talk lamuhla sikhangela ukonakala komnotho welizwe okuqhubekayo kambe kungalungisiswa njani. Thumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Impi yokuqonga kwemithelo kwezokuthengiselana phakathi kwelemelika lele China ibikwa isiphazamisa umsebenzi wokuthengiselana lamazwe asezwekazile Europe. Amankampani wamazwe aseEurope abikwa esehlalela ebhalweni esesaba ukuba limpi ingaqhubeka ngalindlela ingatshengisa ukuthi izaphela kusikhatshana esifitshane esilandelayo sokuwadalela inkinga eziningi ekuthengiselaneni lele China, ikakhulu alezigodlo zawo kwele China. Kule ntatheli zindaba ezimbalwa ebeziqatshwe inkampani yezindaba edumileyo kwele Russia eyeCommersant esizitshiye umsebenzi njengendlela yokutshengisela usekelo lwazo kuntatheli ezimbili ezibotshwe ngemva kokuloba udaba oluveza ukuba kungaba le nguquko kwinkokheli yedalela ephalamende. Abantu sebexwayise ukuba balimuke ngesikhathi somqando esiza lengozi zokutshiswa yimililo ebaswayo ingaba ngenkuni amalahle kumbe ekagetsi ebezama ukukhudumala. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo, kodwa okuvame ukwehlela abantu yikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini. Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esiyiso esomqando kutholakala abantu abaningi bethile kubangelwa izinto ezichiyeneyo.
Ukutsha kungendlela ezichiyeneyo yikho ke siyalixwayisa ukuthi linazelele ngkhaya emsebenzini ezindlileni. Abantu bayakwanisa ukuthi batshiswe zintambo zamagetsi ezabe zitshiwe zisegcekeni singavalwanga. Ngekhaya ukuthi omama nxa ligesa abantwana siqala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka imi izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater akube lomuntu omdala
inkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu benanzelele indawo zonke loba kusendleleni loba ngekhaya ngoba ukutsha kukaningi lezinto ezichisayo ziziningi
ukutsha kungendlela ezichiyeneyo yikho ke siyalixwayisa ukuthi linanzelele ngkhaya emsebenzini ezindleleni abantu bayakwazi ukuthi bachiswe zintambo zamagetsi ezabe zichiywe segcekeni singafalwanga ngekhaya ukuthi omama nxa ligeza abantwana qala ngokufaka amanzi aqandayo endichini lendichi ayibe indichi yeplastic engabamba umlilo siyalixwayisa njalo ukuthi ngesikhathi nxa lipheka imi izibambo zembiza singabi egcekeni lapho kudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko kumbe kwestofu njalo abantwana bengabi bebodwa bawotha umlilo kumbe bawotha iheater
umongikazi ukhulume njalo ngokwelatshwa komuntu ochileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo ngoba ezinye indawo lapho abantu ababe betshe khona kufuna odokotela
ngiyakwazi ukuthi ngekhaya sile zinto eziningi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuba esetshile esikuthi ngama-home remedies kodwa lokhu asikukhuthazi ngoba ukutsha khona kule ndawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane kodwa indawo ezinjengama-joint emphinjeni lapha nxa umuntu etshe umphimbo amehlo loba nangaphansi ngapha siyabe sikhangelela ukuthi umuntu lo uzalaliswa ngoba indawo lezi sizithi ngama-special areas ukwenzela ukuthi athole ukulatshwa okuqondileyo uyabe thola njalo lamaphilisi esiwathi ngama-antibiotics
umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola
amabhenzi into ebulala abantu masinyane kumbe esingathi izilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale ngaba kuthi yiseptisimia ngolimi lwesibhedlela khona ukhiyana ukugcina sezibolile yikho ukugcina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona kungabi yinto eliyigcina ngekhaya ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngekhaya
inkosikazi Sidumisile Songo omunye olesihlobo sakhe esehlelwa yingozi yokutsha uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabokwesabela khatshana
mina ngomunye engesihlobo sami esatshayo wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo wathi esuka lapho eziko wasuka egijima manje lapho egijima isigqoko sasilokhu sibhebha ngamandla senelisa ukuthi simbambe samgiqa phansi samboza ngengubo eyayimanzi yikho ke ukuthi umlilo lwana ume ukubhebha saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayechile ngamandla wenelisa ukuphola so ngakho ngiyaqonqosela abantu ukuthi khona nxa sesivelelwe ingozi hambeni nesibhedlela ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe kwezinye isikhathi sabe sesisaba ukuthi nxa uzafunakala opolice report landlani kodwa hhayi asukumeleni phezulu sihambeni nisethola usizo esibhedlela usizo lukhona
abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imiphefumulo yalabo ababathandayo nxa sebethe behlelwa ingozi yokutsha loba betshiswe yini bona yibo abazabakwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe basale sebelobugoga. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Hayike isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani asiboneni ebezihamba phambili. kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwabaphila ngokuthengisela isitaladeni lamapholisa eHarare namuhla kwalimala abantu abambalwa. UZulu ukhala ngokucitshwa kwamagetsi osokusenzakala nsuku zonke. Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.